okwakuqala Chris, mina ngingomunye wamalungu edale le-parliament eMathebeleni North. Okwesibili, mina ngu-MP weBhinga lapha eduze le-Victoria Falls. Ukuhamba engikwenzileyo akungithathanga umango ongadlula amakhilomitha angu-350. So-ke njalo ngale asomnangagwa okhulumayo lapho esikhona khona kathesi, awukhulumi mnangagwa. Lapho esikhona khona iparliamente izohlala phansi ukuthi izohlela ukuthi kambe imali enganikwa nguhulumende umnyaka ozayo ukuthi kwenziwe imisebenzi okufuze ukuthi yenziwe, imalini inikwa kubani. Mina njengelunga lejaya lephaliyamende leBhinga North ngikhuluma kanje, lokhu ngisukile eBhinga amalanga amane adlulileyo. Asimafoni lawo engiwatholayo avele ekhaya, inkomo ziyachuba ngenxa yokuthi akulamanzi. Amadamu amaningi akanamanzi. Lesikolo nezikolo ekuthiwa ezimbili engizifonelweyo bentshela ukuthi hayi thina sesizavala isikolo because akulamanzi. Now lapha esibuye khona yikho okwabelanwa khona imali kahulumende ukuthi uhulumende ngomnyaka ozayo ukuze esebenze imalini efize inikwe ugatsha lukahulumende oluthize. Engikufundileyo okwakuqala yikuthi khona amanzi noma izulu engaze line libe lengi okunganani ufuze siwalondoloze. Siwalondoloza njani? Siwalondoloza ngokumekha sure ukuthi engagelezi aye elwandleni kumbe aye kuZambezi. Aso abambeni lawa manzi ukwenzela ukuthi egcineke okwesikhathi eside. But ukuze lokho sikwenze sifuna uncedo oluvela kuhulumende, asingeke sakwenza sisodwa. So-ke lokho ukuze-ke nami ngiyekugcizelela kuyefika lapho engifuna ukuthi kufike khona, kufuze ngihambe lapho kwabelanwa khona leyo mali.
Ye, abanye bayathandabuza ukubana kanti vele kungani umhlangano nalo ungenzelwanga eHarare lapho kuvele kuhlala kuhlanganwa khona, kulokuya eVictoria Falls endaweni abaningi abayikhangelela njengendawo yokuzithokozisa njalo elamahotela alembhadalo enkulu kakhulu.
Ngangikwazi-ke khonapho Chris ukuthi abantu bakubona njani ngaleyo ndlela. Engxenye mhlawumbe bona babona ngani nxa siseHarare siyabe sihlala ezindlini zethu. Anzangilandlumile eHarare ngingummeli wedale lephaliyamende osuke eBhinga. Nxa ngiseHarare ngiyakhetha ukuthi ngingene kwiphi ihotela ngoba yikho akuthoyo uhulumende ukuthi nxa ngiseHarare kufuze ngihlale ehoteleni. So-ke ihotela kangikwazi ukuthi engabe idula kakhulu eFolosi ukwedlula iMikis Hotel eHarare yiphi, ngoba silamalunga awejayele ephaliyamende awahlala eMikis Hotel. Okokuthi ngabe kuthiwa khona bahambile sayakwenzela eHarare, lakho bekufana bebeyahlala eMikis Hotel, beyehlala eRainbow Towers, beyehlala eHoliday Inn. Ungawaqhamba amahotela wonke aweHarare uwaqede ngokudula kwawo. So-ke amboni mehluko mina nxa ngifuna ukukhuluma iqiniso Chris, umehluko kawokho ukuba seFolosi kumbe kuba seHarare kuyafana konke kule ndleko.
Liyaphiwa na imali le ephiwa ngama-allowance njalo ukudla kwakhona liyazibhadalela na?
Ukudla siyazibonela Chris, into esiyibhadalelwayo ngale ngumbheda wokulala le-breakfast. Angikwazi ukuthi i-breakfast yabo yenza malini, kodwa idina njengazama ukuyibuza idina yabo ibiza ama-$600 something. Idina kasithengelwa nguhulumende, idina omunye lomunye uyazibonela. Nxa uthe wakwanisa ukuthi emini wahamba wathenga i-drink, wathenga lesinkwa, wangena laserumini yakho walala usidla ebusuku, yikho khona lokho. Ngoba lathi siyakunanzelela ukuthi ubunzima bona lobo bubonwa ngumuntu wonke, lathi sihlangana lawo.